abantu bangapha eHarare amadlabuzane vele atshengisa ukuthi agcwele kubo, kutshengiswa nakuba uthe upresident seqede ukukhuluma lezethekeli zaseGlenview namhlanje, laye ugijime wahamba wagijima labantu endleleni esuka lapho akade sikuyo endaweni akade sikuyo ethiwa yiChemanza ground esiya emavinkilini amashops aseGreenview 3, uhambe ngenyawo ephambi kwabo abantu bemlandela begcwele istreet sonke besuka khonapho waseziyagadela izimota zakhe sesihamba iGreenview 3 shopping center.
Ubekwenzelani? Kungabe kutshengisa nje amadlabuzane kumbe angabe kuthi ukuthi ibandla lakhe lingakwenza phambili?
Upresident njengalokho wayesenziwa khona ngupresident uTsvangirai ukhulumile wasesithi, mina ngifuna ukuzwa kini nabantu ukuthi lithini ngema-field demos akade sifuna ukuwayenza. Lithi lokho siwayenza yini? Abantu basebesithi yebo sifuna ukuthi siwayenze. Wasebuza umbuzo wokuthi lifuna ukuthi siwuqalise nini. Wasebesithi basiwuqaliseni even namhlanje. Lokhu kuwanye upresident ukuthi lintshengisani-ke gijima nihamba lani ke sibone ukuthi sisonke yini kuleyo ndlela. Kuthe yena kuphela tshela ngesikhathi esilandelayo, kodwa amademo kamanga ngoba siza kulokho siyayenza amademo la until uhulumende okhona lo avume ukubuya ku-sitting table sihlale ndawonye sikhulume ukuthi singahambisa iZimbabwe njani phambili.
Bathini ngodlakela olungaba khona langokuvinjwa ngamapholisa?
Abantu bathi lokhu sebekwazi vele ukuthi yikukwenza kwezanu-PF izama ngesikhathi ngendlela zonke ukuthi icindezele ukuthi bangaphumisi lokhu okuphakathi kwabo. Kodwa-ke bathi bona kabasoze bame bamise noma ukuphanjaniswa ngokubanjwa noma ukutshaywa noma ngani, baza lokhu bekwenza betshengisa ukuthi akabahlalanga kakuhle eZimbabwe.
Nxa ukhuluma labantu kuwadi yakho, bathini ngesimo somnotho welizwe? Baphila njani?
Abantu bakhala kakhulu lapho esihlala kuzo. Irenti zendlu lapho abahlala kuzo sezikhwele kakhulu ngoba uthola abantu sebetshaja ama-20-30 US ku-one room. Isimo leso esitshengisa thina singatholi ama-US dollar. Kunzima kubo. Ungakhangela ama-bus fares okuya emsebenzini ukuya lokuphenduka sedula kakhulu. Ozupuko laba abakhona kuthatha isikhathi eside abantu becina sebeswelakala sebeswela imisebenzi ngoba sebeqotshwa ngendaba yokuphuza noma ukuthi abakasafiki emsebenzini yabo.